Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 9 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belomkhuhlane lo. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali iCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,720. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokeli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, namuhla wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhelane leZimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akulambuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulomhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo liswe. sixoxele lunga lebandla le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthiwa phandle kukaMnangagwa ngoba engombusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi. Yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu. Yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ungomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo. EZimbabwe akulalungelo loluntu, eZimbabwe akulantando kaZulu, akulambuso wentando kaZulu. Siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu. Siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama results akaannounce asiboneke ngomhla ka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasotsha kwenziwa i-commission kaMoklante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa uzofika lamhlanje. Siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke ku-block emigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe zimhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke emhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa. Sibone eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha. So akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abanenge eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo. Yikho akumangalisi ke nxa uMnangagwa phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kanye kuhlanganwe njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu-PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Iye bangatsho njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezana uPF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emtchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukukhethwa abanye abantu ke bebizelwa yomhlangano uqakatheke kangaka kubeke bengumtchado ukuthi nampo babizela umtchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umtchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena ukukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba into ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ukubambelela uthi hayi kakulandaba. Asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe. Amalanga amalutshwana adlulileyo umongameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media. So kusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte ulutho oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo. Kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso wentando kaZulu nje i-detectorship esibona isenzakala njengoba ngitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa kavunyelwa ukwenza emhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu. Umbuso wentando kaZulu eZimbabwe hayi kawukho sibili. Yikho ke anxa bemtshe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza. Nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kweZimbabwe.
Umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho. Ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiwo asethelela izidera, yiwo amazwe njalo oBiden bona bayiwo abacrafta yona izidera leyi, bayingxenye yombuso osincindezela lapha kwelethu lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza, nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition eyiyo yabe icela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibecele lokhu bacele lokhu, yikokwenziwa ngoBiden. OBiden kwaba ungakhangela kade usibuyile isikhonzi sihlane se-United Nations safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la hluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kuthiyene lakhona kokukhulunywayo, kodwa bakufuna ukukulalela lokho, bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana lakhonoko landlani ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo kuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngitsho. Ngakho ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba bantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayitshiye phandle, vele bemele bayitshiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo, khathi indaba bengayinxusa iZimbabwe phela bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo. Kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele abasoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba bantu. Hayi kodwa akusethusi njalo akusimangalisi, into abayenza babe sesimeni esinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana nama-British ayivele esincindezele. Udubo labo lukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano, abantu abachothoza umnankankwa bayabotshwa njalo nje, kanti la malungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa. Konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo, abasizondayo, abazonda nje becasha ngomunwe, kodwa khona abakho kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawuyiselwe emakhiweni, la ma-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba ulungelo loluntu lwalangakhulu, babengakhulumi ngalo emuva le, baqalise ukukhuluma kwaba lomonakalo omkhulu owumele ukubatshazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British, kodwa azijwelela zwi. Kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu bokukhethwa luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kamnankankwa lowo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yiko abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi bakhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawo asoqiniso leli abalikhulumayo. So ngawo ke hayi into yalaba abantu yini ingoma yasuku zonke, abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo. Igama lesotsha nguVirima Inyantoro, njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipolisa oseligqwetha umnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lezigangi lezi ngombhobho wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTariro Gora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithi uvikele umndeni wakhe. Ababili babafi laba babikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni. Ukuthi kakhulu amasotsha, amapolisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni, kuyakubonisa ukubana i-security yelizwe isisesimeni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapholisa lama-CIO khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abaseziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela muntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna. Ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adizisa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt, kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile. Ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engolozayo. Ngoba ngabe kuthi abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngigange ngoba ngaganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siya kukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa. Endilizwe lelena selitheka lisozeli extend ama-permit abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni. Ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi beletha amaqhinga ukuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvela ingqanda.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku Studio 7. Okhulumayo ngu Sunboy Leya. Sunboy Leya kuzuza aphunda zindazi. Liyachona kodwa. Yey, sithi siphawule nathi bakithi ngalesi sikhathi. Siyezwa amahuhuhu kumbe sithi sikeka sakubona la kuma TV uPresident weZimbabwe announce ukuthi hey umuntu ufanele quarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabe besiza fanele befike be quarantine lapha eZimbabwe. Hayibo, hayibo president usucha iceleni quarantine kanjani abantu ngalakho ukudla okunafo kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajoti umuntu uyazibhadalela yonke ama-expenses akhona uyazibonela. So lokhu sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izanu ihleli vele yona ile twetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi uma ingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaya befike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10 mil. So yindlela yokudistroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisela ukuvota. Hayi, sithi ebantwini abantu lingasabi, hambani abantu liyebhalisela ukuvota, bakhithe omunye nomunye avotele iphathi ayithandayo, avotele iphathi ayithandayo. Siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje kuyevota sibili abantu abangasabi lutho, abantu asambeni ngobuningi siyebhalisela ukuvota beze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale. Siyabonga.
Njani lonke izihlobo ezinhle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo, niyaphila kodwa zihlobo. Okokuqala nje lonke nje livike bakithi corona, corona shua ngoba umuntu esefile siyabe sesisolana sithi umbeni uloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwezihlobo zethu kodwa sivikeni. Bese sithi bakithi kule sikhathi esikhona esamakhampeni njengangithi kakhulu ematopo bakithi asibeni ngabantu sonke sizwananayo, omuntu ephathi yakhe engasoleyo omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi engene kweyakhe bekhulumisane kuhle, sizwanane loba sekuphelile umsebenzi sokuvotiwe singazondani sizokusizwanana. Ye ngoba hheyi yiko lapho kuzondwana khona, omunye lo munye uqakathekise yakhe ungathola ngathi yakho iqakatheke kakhulu. Lobi utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncengayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi umchasisele into ayibonayo, ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka komunye umuntu. Hayi, lokhwana kakurayithi. Ngiyabonga uMageza efumuku
Studio 7. Ngiyabingelela igama ngumehluko waonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu. Sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odiwe ngahamba mhlawumbe izwakale yonke indawo. Thina endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha, asinawo umgwaqo ngempela. Uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena, hayi kumele sime khona lesenti yaNyamendlovu kuba onye imihlahlathi eguswini imoto zicinisa kufa khona eguswini. Sibe sicela nje ukuthi ma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni ngumgwaqo, ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo. If ungalamgwaqo endaweni onentuthuko ezayo, intuthuko yokuqala ngomgwaqo. Uma ngingasilungisela nje umgwaqo ugrade nje kahle sifakela ngamabhrijinyana nje amabhrijinyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufaka nje amabhriji nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala. Yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala, umntuthuko iza ngomgwaqo. Akazi ibe yintiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo. Esilungisele nje umgwaqo lwana osebakhaya ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama endlovu usuka nje obulawayo nje hhayi yona uphelile impela. Kodwa uma sesiphuma ngale sisiye emakhaya thina, hhayi kalapho-ke sobonakale kakhulu. Bengicela nje ingcongcoza kakhulu ukuthi abahlonipheke ngoba indawo yakithi leyana eyindawo elabahlonipheke abaningi kakhulu laphana. Sibancenga ukuthi abahlonipheke labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo. Imgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba. Ngaphandle komgwaqo intuthuko ayifiki endaweni. Siyacela bahlonipheke baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama indawo yakithi leyinothi abahlonipheke bahlonipheke ake libukele kubone esikubonayo. Siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba. Siyadinga umgwaqo lapha eNyamendlovu konke kusehla kuze kuyefika khona le emagwadini. Usungisele lwa umgwaqo ukuze intuthuko yenyana uncane ngoba intuthuko iza ngomgwaqo, ayikho intuthuko yakuyiphapha phezulu. Ngiyabonga msakazi sengathi le odinga fundo.
linjani linjani basakazi basakazi be studio 7 hey sizokudana kakhulu 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 ngemfaka baba udewa mavinga hayi sisithi tu umdeni wakwa mavinga sizobuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle lokhu kusishaye sibili kusishaye ngaphakathi kusithintile amangamabi very sorry uchinkala kathi esikhala hayi sikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lobaba inhliziyo zibuhlungu shuwa zibuhlungu ngiyabonga abasana bahle
kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Bomsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamavutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Siziqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kule viki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutsho inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithebamunomunye obekumele idlalwe kuliviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeke enelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyada udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngesonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle, obekumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu lewawa kanye lelebulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yeBaobab kanye lozakuba phakathi kweqembu leChickenini leliTenex enkundleni yeLuveve. Ngesonto iqembu lebulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum naseLuveve kuCity eleHarare City neleyadaza ncikilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba labadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane weCOVID-19 liyamiswa ukudla. Lala ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo. Kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga. ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.